Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali tshona njani olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 27 kuzibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa walelwa ukungena emzini kamuyi uOliver Mtukudzi obebekwa lamhlanje.
Ubaba uMtukudzi bengumuntu kade ethanda abantu. Ngiyakwazi ukuthi lapha khona uzobuhlungu mayebona ukuhlukunyezwa kwenza inkokheli yethu ubaba uNelson Chamisa labaphathi bebandla leMDC, ngoba iZANU PF izama amandla yonke ukuthini ikwenze kube into yeZANU.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usezaqala njalo ngeviki ezayo imihlangano yakhe yokubonga uZulu ngokumvotela.
Kungasikho enye into nje, kodwa kuqakathekile ukuthi umongameli ayezwakale ekhuluma.
Kodwa abaphikisa umbuso kaMnangagwa bathi lokhu yikuchitha imali lesikhathi.
Abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo, hhayi khona bekubutheleli, betshelwa izinto ezingasebenzini.
Sizezwa ukwenzakale lamhlanje emhlanganweni weqembu le-Highlanders owe-annual general meeting. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa walisiwe njalo ngamasotsha ukungena emzini kamuyi uOliver Mtukudzi umhlabeleli obengcwatshwa lamhlanje emzini wakhe kwamadziwa duzane ledolobho leBuhera esigabeni seMashonaland Central. UChamisa uze wangena ngemva kokuba abalandeli bakhe befuqe baze bawisa amasango. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uGibson Bebe obekhonale kwamadziwa.
Iziphathamandla zikahulumende ezebutho kanye lezamapholisa abamabandla aphikisayo kwezombusazwe abaculi kanye labanye abatshiyeneyo baze ngobuningi bezovalelisa uMtukudzi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe obemelele umongameli welizwe umphathi ntambo ogatsha lwebutho lokuvikela ilizwe unkosikazi Opha Mchinguri wethule umbiko kamongameli ekhokela ezinye iziphathamandla zikahulumende ezinjengomphathi ntambo wezokulima lomumo womkhathi uPerence Shiri, iICT uKazembekazembe, kuthi umphathi ntambo wembiko lokusakaza uMonica Mtswangwa lomkazi uChristopher Mtswangwa, umeya weHarare uHebert Komba kanye lamalunga edale lePhalamende atshiyeneyo.
As we are gathered here to lay to rest, mourn and celebrate the life of a legendary gallant son of Zimbabwe.
Sibuthene lapha ukuthi sizobeka lokuthakazelela indodana yeZimbabwe eyaveza ubungcitshi bayo kwezomculo uDr. Oliver Mtukudzi.
Kube yisiphithiphithi umkhokeleli webandla eliphikisayo leMDC uNelson Chamisa efika emzini okube kukhalelwa khona umuyi ngemva kokuba eke waliswa ukungena njalo wamaphandle kwemizuzu engafika amathumi amabili wasezangena. Ngemva kokungena kwakhe uChamisa walelwe ukuthi ayehlala endaweni ebeyihlezi abahloniphekayo, kodwa usuke wayazimela exukwini lezakhamizi. Izolo uChamisa walelwe njalo ukungena enkundleni eNational Sports Stadium lapho akade kulesikhumbuzo sikaMtukudzi. Ilunga lebandla leli elunga ledale parlamente emele iwange central umnumzana Fortune Moyokeli usole okwenziwe ngamasosha esithi kulusizi ukuthi ibandla leZANPF lifuna ukuthatha imva yeqhawe yomdukudzi kube ngumkhosi webandla labo.
Ubaba umdukudzi bengumuntu kade thanda abantu, ngiyakwazi ukuthi lapha khona uzobuhlungu mayebona ukuhlukunyezwa kwenza inkokheli yethu ubaba uNelson Chamisa labaphathi bebandla leMDC, ngoba iZANPF izama amandla yonke ukuthini ikwenze kube into yezano.
Umolokeli uqhubeke esithi kulusizi ukuthi imbali etshiwe ngumuyi eyokumanyanisa uZulu yephulwa emfeni yakhe amathambo akhe engakaboli. Uthe umdukudzi wayeliqhawe elalela amalungelo oluntu ngomculo kweminyaka eminingi okubangela ukuthi ibizo lakhe laziwe phose umhlaba wonke jikelele.
Sikhule silalela izingoma zakhe sisuka kuma grade 1 sasaba abantu abadala, umuntu osebenze kakuhle, so sithela ukuthi sizomphelekezela simnikeze inhlonipho efanele yena.
Abaphatheke kwezokucula bathi balahlekelwe yinkanyiso kwezokucula bekhomba ukuzithoba kanye lokusebenza gadalala okwenziwa umdukudzi. Omunye wabahlabaleli okhulume leStudio 7 uSani Makhalima uthe umdukudzi kufanele atshayelwe ihlombe ngokuba ngowakuqala ukuthi aphiwe leyo nhlonipho enkulu yesizwe kubahlabeleli njalo ube yisikhuthazo kubo.
Into eyenze lapha vele I think it's ngathi it's long overdue yabo, izinto ezinhle, so yabo it's nice to see ukuthi ilizwe liyaphambili regards to respecting ama-arts esisebenzi yethu yabo.
Bekubuthene abangani kanye labaningi abasebenza lutuku kuminyaka edlula amathumi amathathu ecula abafana lowakwele-South Africa uSteve Daya, unkosikazi Jace Mungoshi owasebenza lo mdukudzi kumdlalo kamabonakude owaba lodumo esaziwa ngokuthi Neria labanye abanengi. Mele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaqala imihlangano yakhe yokubonga uZulu ngokumvotela ngeviki ezayo. Umnangagwa uzakuba eseMurewa Center eMashonaland East ngomgqibelo. Umgcinisihlalo wesigaba lesi umnumzana Joel Biggie Matiza utshele umsakazo weZBC ukuthi lumhlangano uzakuba lithuba lokutshengisa usekelo lwebandla leZANU-PF lomongameli Mnangagwa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngemva kwalokho okwenzakeleyo elizweni bekuqakathekile ukuthi umongameli athi ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi akwenze khonokho, athi aye ebantwini ayebachazela ukuthi kuyini sibili afise kwenza njalo kuyini okungalungisisa nalo mumo esiphume kuyo. Kuma isikho yinye into nje, kodwa kuqakatheka ukuthi umongameli layezwakale ekhuluma ehlangana labantu efinyelele ebantwini ukuthi hhayi bakithi umumo lolu ubonu nje njengoba senze imisebenzi le nje, abantu senzile lokhu, sikhwezile la mafutha ngezizathu lezi, senzile lokhu kuyindlela yokuthi umongameli afikise imbiko emqoka ebantwini ngemva kokuthi abantu bethengisele benza. Abanye bazenzile izinto zenezi ngokuba bengazi ukuthi mhlawumbe kuyini uhulumende alakho ngakhona akulungisayo. Kodwa-ke ngelinanga abanye abantu bengazwisisa, abanye bengazisola ukuthi laphana kodwa siphambanisile, ngabe sebesitholile umbiko onjengalalo mhlawumbe ngabe lokhu akwenzakalanga. Mhlawumbe ngathi mhlawumbe futhi lakho kungaba lithuba elihle ukuthi umongameli ehlangane nezakhamuzi labantu abayibo abamnika umsebenzi. Kuqakathekile khona ukumbona ukuthi belihle kakhulu lelo.
Kodwa-ke kuyasetshenziswa lapha imali kwimihlangano le, khona imali ingekho elizweni ibe icithwa ngakhona lokho, kulungile yini ngokubona
kwakho? Ngokubona kwami asifundeni ukwehlukanisa phakathi kukahulumende lephatha. Ngokunjalo imali esebenzayo lapha ngephatha nje imali kahulumende, yikho sibo kuqakathekile kumele sikunakekele khonokho. Uhulumende ngayisebenza, kodwa umongameli-ke ngomsebenzi nalo kuqakathekile-ke njalo futhi ukuthi abantu bakunizwisise ukuthi izinto lezi ngima zishiyene, iindleko zabona zijiyene. Abanye abantu bayabe bekhala bethi hayi kudlaliswa imali kahulumende, kudlaliswa imali komuntu, hayi akula mali kahulumende edlaliswayo la.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU-PF bexoxa leStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Lokhu sikudaba lunye abaphikisana lombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi imihlangano le ikuchitha nje imali lesikhathi sikaZulu. Siqoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC.
Amaralo kwenzani abantu belamba? Amaralo okwenzani abantu belamba yokwenza abantu bethengisela, bekhonona, belambile, akula msebenzi kakulani? Amaralo ngawokwenzani abantu behlupheka? Sizwile ukuseza waqalisa, kodwa eqinisweni ngenye into naleyo ezahlala ilikhubu ebantwini. Endaweni kuhlalwe phansi kulungiswe into ezihlupha abantu, bona bayagijima bayakwenza amaralo. Amaralo kwenzani ilizwe limi ngamazwane?
Yes, ke sakhuluma labanye abakubandla lezanu PF bathi kuqakathekile ukuba umongameli angene ebantwini kulandela ukutshengisela lokunye okunjalo. Uthini wena ngalokho?
Abantu kabasatshelwa ukuthi kwenzakalani ngoba bayazibonile. Uyabutshela izithutha ezathutha ngapha ezingaboniyo ukuthi izinto zinjani. Akuso sikhathi sokutshela abantu lesi ukuthi liyalamba ngoba vele bayalambisa. Akuso sikhathi sokutshela abantu ukuthi into ziyadula ngoba bayazibonela le mali yakhona ngabalayo. Eqinisweni ukuthi akuso sikhathi sokuthona ubuthelela abantu bezinqumbi lapha lalaphayana. Ubatshela lokho ofuna ukubatshela khona. Abantu into abayifunayo ngabe uyababuthelele batshela ukuthi imisebenzi izakuba khona, imithi ezibhedlela izakuba khona. Njoba izulu lingani kuza kwenzakalani? Akhulume izinto ezibambekayo, hathi lokhu okokuthi atshone ebuthelele abantu kungaziwa ukuthi abatshelayo. Hhayi, laba abantu balesikhathi sokudlalisa mani. Xa be abantu belambile ngabazihlalile kungangcono bayodinga nalo mthwankela ingabe yini endawo ukuthi baye kulawo marali ngoba ngabancedi ngalutho. Ngakuthi lapho eyaphuma lapho bona labo abezana abantu kulungile abatshele. Utho ukuthi abantu beZimbabwe ilizwe lonke leli ziphukuphuku ezingakwazi ukuthi niswela umongameli welizwe ukuthi batshele ukuthi okungayisiko yuphi. Abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo, hhayi kuthona bebuthelelwe betshelwa izinto ezingasebenzi.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaMike Hobe esethulela uhlelo lwethu lwezabatsha.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, nginguMike Hobe. Namhlanje kuhlelo silomnumzana uThami Khumalo, umhlabeleli odumayo ngale ngobulawayo kontuthu ziyathunqa. Sixoxa ngempilo kaMuyi uSamanyanga, ubaba Oliver Mthukuthi. Khumalo, Skipani Budiza, ngiyakwamukela kuhlelo labasha.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu, ngiyabingelela nje wonke umuntu esesha khona ngale eyindlela njalo la wonke umuntu jikelele eZimbabwe ekhaya.
Khumalo, asixoxeni mnumzana. Ngiyazi ukuthi wena ungomunye wabontanga oke waba ngenhlanhla yokuxoxisana ngomuyi ubaba u-Oliver Mthukuthi. Kuyini ongasitshela ngale mpilo kaMthukuthi?
Ngicabanga ukuthi bafo kuningi engingakukhuluma ngempilo kababa uMthukuthi. UMthukuthi kini kulenzike eziningi kakhulu azenzileyo. Ngempilo ka-Oliver Mthukuthi ngasho ukuthi impilo kaMthukuthi ibiyisibonelo. Njalo uMthukuthi tried to actually live, uphile impilo ye-art and try to show us the value of art, ukuqakatheka ye-art kwi-music industry le. Njalo wasesitshengisa futhi ukuthi uyabona, you need to hold on, kumele ubambelele ku-craft uNkulunkulu akunikeze yona. So uba uMthukuthi kini, I remember one time when I was in Harare nje ngihambe ngiyambona, ngahlala la phansi. Mthukuthi was a very humble man, wayengumuntu ezehlisayo olokuhamba kakhulu, ikakhulu abantu abasha yalela umntu wenza. Wasengitshela wathi, yazana nje, value the craft that God has given you. When you value that, use it wisely. These are the words that he said to me.
Ngiyakuzwa. Siyezwa njalo ukuthi uMthukuthi usethole isichoco sokuba yi-national hero. Uyavumelana ngakho lokhu na?
Eyi, bafo, ngangikhangela ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba ngasikhangela mhlawumbe kumbali yethu yalapha ekhaya eZimbabwe noma mhlawumbe e-Africa umuntu esiyikhangeleyo njenge-icon ukuthi deserves that and I think he deserves maybe a statue ukuthi simenzele mhlawumbe isithombe esizaba khona lapha ekhaya njengabanye abantu for instance njengoMandela we make a big statue for him just to honor him.
Ngiyakuzwa. Right, Tami sesifikile isikhathi sokusigcina uhlelo. Cela ukuthi uhlabele ngamafishane ingoma oyithandayo kababa uMthukuthi.
Ngilongele bakho kahle kahle ngitalente. Ingoma engiyithanda kakhulu mhlawumbe kwesikhathi ngiyake ngiyiperforme njalo abantu bayikholise kakhulu bacaba ngoba ku-Olive.
Oh yes. Hola. As usual, uyayishaya putami. Thank you, putami.
Angibonge baba.
Hayi Thami, thank you ngokungena kuhlelo kuwe lawe ngizathi langalezo sesilahlekelwe liqhawe langempela.
Langalezo mfowethu.
Hayi mthwakazi omuhle ontanga kwanele kwalamuhla lapha besixoxa lo mnumzana uThami Khumalo mayelana ngempilo ekamuyi ubaba uSamanyanga uOliver Mthukuthi. Kule muli eka baba uMthukuthi ngithi langalezo. Kuwe baba uMthukuthi ngithi hamba kahle. Qhawe lamaqhawe sohlangana phambili. Isikhathi sami sesiphelile, masidibane kuhlelo lwabatsha olwethu iConnection lilami uMike Hobe ngolwesibili Tuesday kusukela ngo-8. Uhlelo bese lugqiba ngo-9 PM. Abafisa ukuxoxisana nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3. Hi, it's Kati 2. Bye-bye.
Siyabonga Mike, okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zika Gibbs Dube.
Benhana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
injalo bekona ke izulu kandaba endaweni zonke ke zomhlaba namhla ke sithethi ke siphophe lo nkosikazi sakhile liline uMadube. UMadube sidala ukuqoka la ikona ke enkundleni kodwa baningi alikwazi ukuthi uMadube uthethwe mbani. Usubuhlolisisa lamhlanje ukuthi kambe nxa wendele emuntwini ongasoko esintwini uhamba njani uMadube kunjani mama?
Ngiyaphila uMadube labalaleli njalo.
Hayi siyaphila kakhulu lamhla siyathaba ukuthi sikhulume lawe sibili siza ukuthi wena wendele ngaphi uMadube?
E-India.
Singathi kunjani emendweni konami?
Right senge ngahamba ngakubona khona hayi. Alright, akula problem. Only kuphela ukuthi mawa ngumuntu omnyama lawo yabo usizo ukuthi usendaweni yabantu abangekho abamnyama but so kusiya ngokuthi lapho yendele khona abantu bangikhona ba-accepta njani abantu abamnyama.
Yes, so wafika wabaguqela khona ngale bathini abamangalanga bathi ah umuntu lo.
Yeah, ukuguqala isiko lethu labo, isiko labo vele bayenza njalo so awuzange kungihlukumeze kakhulu but so kusiya ngokholo. Ukholo bona ngale they are Hindus thina singama Christian so nxa ukhuleka uyakukhuleka but bona bale ukholelwa lwabo abalalo but angila problem lakho ngokuthi wami uyangisupporta mangisiye church siyahamba sonke siyekhonza sonke but e owabo wesintu sabe sesihindu hayi abaforce omunye umuntu ukuthi ayenze isiko lawo yenze into lawo obona ukuthi uyayenelisa uyayikwanisa njalo abakucontrol ukuthi njengoba usunguwakithi so kumele ufollow lona isiko lawo elisiyindo angizihambela nje i-church ngizikhonzele kuhle anginaproblem.
Ye, siyabona ukuthi nxa sokungena ukholo lwesihindu kulalokhu ukuthi umuntu engabhubha sokumele ukuthi kungafika eminye iminyaka sekukhitshwa sekugeziswa kwenziwa into ezinjalo akukho la khona ngale lapho wendele khona.
Hayi, ngale mina into engabona beyenza most ma umuntu ethe wadlula emhlabeni uyatshiswa athatha umlotha wangkhona yo uyafakwa kwenye indawo elulwandla ahambe umlotha uhambe la manzi but kuba lo munye umlotha omncinci I think abawugcinayo ezindlini ukuthi in some other time ngezikhumbuzo memorial babelokhu bekwazi ukuthi umlotha lano useglasini wangukamntwanami onjani ovelanga but the rest of umlotha yawuhambile lolwandle but abantu babo bayabatshisa ababangcwabi njengathi thina esifaka umuntu kwi-box angcwatshe kukhofeni bona bayatshisa then bese begcina umlotha.
Ye, esintwini vele bahle bethi lokho yikuloya phela ukuthi ugcina umlotha endlini njalo sutshisa umuntu.
Esintwini vela awuvamanga ukuthi sigcine umlotha endlini njalo sivele sikhula sikwazi ukuthi umuntu uyangcwatshwa ngokwesintu uyafakwa ebhokisini angcwatshwe nxa esekhaya ebhokisini ingekho uyagoqelwa kuhle ngengubo ayenzelwe kuhle angcwatshwe aphumule. Manje labana-ke bayatshisa but labo bagile isiko abalijayeleyo ngoba umhlaba kula indawo leyana is too populated so yikho abenzela khonokho ukuthi balokhu bangabi ne-problem yokuthi bagcine sisiba la mangcwaba indawo yangikhonela abantu abaningi so ispace sezindlwa kula mboni ukuthi bangaba le space sokuthi kube nendawo lapho kungcwatshwa khona abantu abathe badlula emhlabeni yikho be-opt ukuthi bachise ilwandle zabo ziningi bayayiphozela umlotha lwanelwandle uhambe la mani.
Ye, labo malukazana labo bayatshiswa?
Umalukazana so bathi sokudiphenda ngokuthi uyabuthejenga kodwa for nxa umalukazana oyakhona ngale sikweni labo ye bayenza njalo bathise but nxa sokunje kunjengokwani la hayi kuyasomele ku-opta bakithi ukuthi bona bakhethe ukuthi bathise kumbe bakhetha njani but nxa uvele usuthethwe usungowakhonale so mbone ngane babe sebezakhulumisana la badala ukuthi hayi lifuna ukuthi sitshise kumbe lifuna ukuthi lizincwabele umntwanini but i-option embone ngani balawo vele yiyo ukutshisa nzake mbona ukuthiwa uyangcwatshwa faka ukhofini.
Ye, ingxoxo yethu ibisimnandi kakhulu Madube kodwa-ke ubona ngazani kuyisikhubekiso nje ongathi ngesihindu ngani ngani lokhu kuyahlupha lokunye okumnandi nje ngamafishane ngokushaya khona
hayi okumnandi ngabantu labani esengike ngakubona most of them ngabantu abalothanda abashiya they share into eziningi njalo they don't kill ukubulabulala inyamazana njengathi thina into esizenzayo abantu abalozwela abalothando so far ngabe le problem.
Awubone nje Madube siyabonga kakhulu ke ungathina kusasa Ntombendala.
Ngiyabonga kakhulu eduli.
Ye, lo ke nguMadube unkosikazi Sakhile Lilene ukhona ngale ke kwele Botswana nethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo ngolivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilane.
Siyabonga Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu Ntungameli lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 verse ka-28 uPaul uyaloba lapho esithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nxa singene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlukuluzwa ukhululezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lomonakalo siyakhangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi akuvele uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu usesishiyile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imine kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje yenzakele ngifunta okokuqala sinanzelele ukuthi siphila emhlabeni owileyo umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni ungangena isono ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa izinto zonke zaba lodonsi lwesono phakathi kwazo ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu abesidala apha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningi lelo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni kodwa-ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela impilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo mnenye izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzathi uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza kabalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli ithemba uNkulunkulu uyasebenza impilo yethu ifanana njengekhekhe siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda kuyahlanganiswa sawudo kuyahlanganiswa flawa kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi ngakho impilo zethu zisahlanganiseka amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekucineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bakhe
akuyiphethe mfundisi
ukuthandaza kulabantu abangikhaya abangeswa kuhle abantu abadangeleyo abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo siyathandaza ngegama likajesu ukuphothi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamise imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizelwe icebo lakho elizaphumelela ekugcineni siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa wanqoba izinto esisiphambano wanqoba izinto eziningi nalokhu abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo onke amagama likajesu kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
lami ngibonge kakhulu abalaleli inkosi basize
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silofundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga ntungamili kwezemidlalo kesizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphatheleni ngalokhu akuzwe emhlanganweni weHighlanders Annual General Meeting.
Ikamu leHighlanders liqhube umhlangano walo eliqhuba ekuqaleni komnyaka weAnual General Meeting lapho abalandeli abathole khona indaba ezimnandi ezithi imizamo yenkokheli yaleli qembu yokuceda isikweledi esibhekane leqembu leli kukhanya iyaphumelela. Kubikwa iqembu leHighlanders lenelise ukuba lihlise lesi sikweleti ngenkulungwane ezingamashumi amathathu. Lokhu kuzange emva kokuba ukhethwe ukuba umgcini sihlalo weqembu lebhoso nyakenye uKenneth Mhlophe efunye wagomela ngemva kokungena kwakhe esikhundleni wathi uzalwisa kanzima ukuceda lesi sikweleti ebese sihahabela ukuyafika kusigidi samadola. Wake wasebenzela iqembu leHighlanders kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association uBrian Moyo utshayele ihlombe inkokheli yeqembu leHighlanders ngokwenelisa kwayo ukuphungula isikweleti lesi kanye lendlela umhlangano wanamhlanje uqhutshwe ngayo.
Lo ngokokuqala ngemva kwesikhathi eside ukuthi bethi hayi lanxa bengavunanga bafake isivuno basifake esiphaleni kodwa abakwenzileyo ukuthi isikweleti sethu lengeqembu singaqhubeki isiqonga sesiya phezulu. I think ngalokho sibatshayela ihlombe ngibona ngani besebenze njengekomiti okwakuqala basebenze kuhle kakhulu ukuthi at least isikweleti singakhwelisi siya phezulu njalo ngani bake basizama besinyikinya ngemali ephose ifike ku-30,000 ungani kuyancomeka lo
namhlanje njalo uphiwe ithuba labo abakhankasela ukuba yingxenye yenkokheli yeqembu leHighlanders abagoqela uModern Ngwenya kanye loLungwe Ndlovu bona abazancintisana bebanga isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weqembu kanye labathi uDonald Ndebele kanye loCharles Ndlovu bona abancintisana bebanga ukuba ngumphathi ingcebo ungwenya loNdebele bavele yibo abakade besesikhundleni njalo ukhetho lokudinga ukuba ngobani abazangena lonyaka luzaqhutshwa ngeviki ezayo mhlazeni 3 kunyaka kanhlakanja. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilayo.